Kusobala ukuthi kulokuxoxozela okumangalisayo kubandla lezanu PF lapho kubangwa khona ukuthi ngubani ongathatha isikhundla sika Mongameli Robert Mugabe nxa engachiya umsebenzi. UZulu uthi ukuxabana lokhu kwenza ukuthi ibandla leli lingalungisi umnotho welizwe obhudlikayo. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Strike Mkandla uthi okuhlupha kakhulu ukuthi abantu abanengi kubandla lezanu PF badinga izikhundla kuphela.
Akusenze kube nomuntu okhangeza umnotho ngoba vele nxa ukhangela ukuthi umnotho wena esikhwameni sakho uzakhangela umnotho wabantu ukuthi uzawenzani ngoba lanxa umnotho welizwe ungahambi kuhle akukwethusi ngoba usalungiswa kwakho kuqala amamiliyoni abantu abakhuluma ngawo ayesazeka so i-priorities zabantu abanye kukhanya ngathi bona bafuna ukuthi baqale badle balungiswe kwabo khona bezalungiswa kwelizwe akula muntu ombona okusayo okutshelayo ukuthi bayangaphi kuyakhuluma ama-program kuzaba nezimo asset kube lani lani kodwa kakula ukuthi kuye phambili kubonakala ukuthi hayi kathesi i-2013 sesangene embusweni usuzorhulumende omutsha.
Umkandla uthi okunye njalo yikuthi ibandla elibusayo likhuthaza ubusela lokungahloniphi ilungelo likaZulu.
Kuvelwe nxa ilizwe lingabuswa ngendlela obekuvele kuzadura kudura ngamandla kusuka kube phambili. Ikakhulu nxa kunokungaphathi kuhle impahla yelizwe or umnotho welizwe kube labantu abonayo kodwa kungabonakali ukuthi ubani wonile wabanjwa wagwetshwa.
Imbono yakhe le isekelwa ngumnumzana Rukare Kumbo owaxotshwa kubandla lezanu PF othi sokubunjwa ibandla elitsha elizabhazuka kuzanu PF eliyabe likhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru owayengumsekeli kamongameli Mugabe.
Abantu laba kabazwisisi bafuna iphala kabafuna ukulungisa izinto ezikhona phandle lapho kulezinto eziningi kakhulu ezimele zilungiswe.
Ukumbo uthi konke lokhu kungalunga nxa amabandla aphikisayo angasebenza ndawonye ukwenzela ukukhipha ibandla lezanu PF embusweni.
By 2018 izinto lezizabe zizitshintshile zikuleyo umangalisayo abantu bamele bangesabi nabakhangelele phambili ukuthi abantu yethu kufunayo layo ukuthi abantu babambayo silwe lento le ekhona.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma kudalela ePhalamende ekubandla lezanu PF uthi umnotho kawubhidlizwa yilokho okucatshangelwa ukuthi kwenzakala kubandla lezanu PF.
Angazi ukuthi bana umuntu nxa sikulo muntu odinga isikhundla uyabe edinga isikhundla siphi ngoba akula zikhundla kathesi ezivulekileyo izikhundla zonke zagcwaliswa ezinye lezi ezepati zagcwaliswa ngoDisemba kuCongress and then ezikahulumende upresident wabo nama-ministers nama-deputies abo so umuntu uyabe edinga isikhundla uyabe edinga siphi sangona.
Ugcizelele esithi konke okuhlupha iZimbabwe kungaphela nxa abantu bengasebenza ndawonye.
Umnotho welizwe udinga ukuthi mina lawe sibe lomlando ngawo. Lokho engikuchoyo ngitshola ukuthi bona umnotho lizayo soze uvuke as long as mina ngifuna ukusebenzela egangeni abanye besebenza besiya phambili. Kudingakala ukubana umuntu wonke ozithi yena uyizizalwane zaseZimbabwe amanyane sibambane sikhangele i-direction one sithi Zimbabwe first and everything else second. So umnotho weZimbabwe uzaba right nxa sesikwazi ukubana hayi ake siyekeleli into lezi zoba kudlala ngamapolitiki lani lani sike sidlale ngento ethiwa i-development and i-development kayibuyi nxa singabambananga. So kumele sibambane kuqala singaphumi phandle sisiyakhuluma kubi futhi ngeZimbabwe ukuthi abantu bazabuya njani nxa sifuna i-foreign direct investment iyabuya njani ngapho omunye wethu eZimbabwe ngapho zahambe eyokhuluma kubi ngeZimbabwe yangikhona. So lowo muntu kumele abuye nemali lapha uzesaba phela ukubuya zofaka imali.
Ngambe inkokheli yamabandla wonke eZimbabwe ithini ngokugugudeka komnotho ezombusazwe lokunye okujiyeneyo? Tiyani indlebe lizizwele kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu ngeviki ezayo. Abadala bathi ukuzwa yikuncijwa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.